Ngiyabonga dadewethu ibandla lemthwakazi Republic Party liphakathi wohlelo engathi kuluhlelo olungajwayelekanga kupolitiki yelizwe leZimbabwe, ipolitiki ephathelene lokuthi sifundisa abantu bakithi ngobuzwe babo ukuthi imthwakazi kulilizwe elizimele lodwa from iZimbabwe. Kungokunjalo sibafundisa ukuthi okwenza sibe phakathi kwalolu hlupho njengabantu bakomthwakazi ukuthi asikatholi uzivuso wethu onguye esingathi mase simtholile abantu bakithi bazakhululeka labo babhenefithe elizweni labo. Yikho-ke ngithi mina olwethu uhlelo kathesi aluqukethe kumba luphathelenanga lamavoti kuphela, i-self-determination ukuthi abantu bakomthwakazi balilizwe njalo elahlanganiswa lelizwe lemashonaland ngo-1923 ngamakhiwa okungela sivumelwano phakathi kwabantu besintwini labantu besishoneni. Kwazothi ngo-1980 iBritain layo yabuya yasihlanganisa leZimbabwe singathandanga ukuthi kube njalo. Kungakho-ke ngisithi ethu indima iyedlula ukhetho lolabantu abahlala belukhanyela uzananzela ukuthi iZimbabwe ibiphi vota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu emathweland abakabhenefithi kumbe abakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Elingathi yizo ingxaki elidibana lazo yiziphi?
Amabandla aophozayo anjengathi imthwakazi Republic Party lamanye amabandla iZANU-PF iwenzela kube nzima kakhulu ukuthi bakhankase bangene ebantwini. Isikhathi esiningi bafika nge-COVID-19 kodwa sibabona bona besenza izinhlelo zabo. Uhulumende lowo esibopha ngezikhathi eziningi itholakala esibopha esithi singabantu abangalandeli izinqumo. Uzananzelela ukuthi case yamalunga ethu angu-9 ahlala 2 months ekami bebotshwe ngo-March iyaqhubeka iyaphambili, kanti amanye amalunga ethu aqhubeka ebotshwa kwesinye isikhathi ebotshelwa indaba zoyenza ze-lockdown ezizokwenza lama-mask lakho konke okunye. Sikhuluma kuzofika namhlanje ngomuntu ofunakalayo ebandleni leZANU-PF, ngifunwa ngamapholisa ukuthi ngize ngingazi lokuthi bangifunelani. Kanti ngakwena incele futhi ibandla lethu liyenza ama-inroads amakhulu endaweni eziningi. Sinanzelela ukuthi Plumtree ngale kubo bulilima abantu sebesijabulela kakhulu, sesiphakeme. Kuyatshengisa ukuthi silibandla elikhulayo njalo silibandla eselithenjwe ngabantu bakomthwakazi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngamakhalanga, ngabesitongeni, ngabesivendeni, wonke umuntu sephakama ukuthi nanti ibandla labantu. Sesibonile futhi khonale kubo Midlands sesisupport enkulu, kubo Silobela, kubo Lower Gwelu, abantu kubo Jombe bayaphakama baphakamela ibandla labo. Kanti la kusendala enjengabo Bhinga sesibone abantu bephakama futhi besiza bezojoyina ibandla labo, okuyinto esisibonisa ukuthi hayi abantu sebethethe ithemba labo balinika imthwakazi Republic Party, ngoba bebonisa ukuthi ibandla elinjengeZANU-PF lebandla le-MDC abasabathembi, ngoba la mabandla omabili aze ukuzophuca abantu bakomthwakazi abathathela ama-resources abo angabenzi nje abantu abangifanele ukuthi ngabe lawo bayingxenye yeZimbabwe. Yona iZANU-PF le-MDC nxa bekhangela abantu besiNdebeleni babona abantu bokusetshenziswa nje ukuthi kungadlula ukhetho bese bebadampa, siphile nje njengama-second class citizens ezweni lethu.
Lingathi uxhaso elilalo elizweni luningi yini? Siyayisibone olunye ebulenjini, ngabantu abavotayo yini labo?
Imthwakazi Republic Party emkhonweni weMathebeleni leMidlands ngathi mina kathesi iyalida kuma-political parties wonke akhona eZimbabwe, ukugoqela yona iZANU le-MDC. Imthwakazi Republic Party ihamba phambili. Umahluko osiwulethayo phakathi kwabantu bakomthwakazi ongalethwa ngamanye amabandla yikuthi silibandla kuphela elikhuluma ngoku-empower abantu bakithi politically, liba-empower kwezomnotho. Uzolanzelela ukuthi iMathebeleni leMidlands kuyindawo enothe kakhulu kwezenjiwayo, esingathi igolide lama-minerals wonke ongacabanga ama tourist attraction centers lakho konke, kodwa lo mnotho awudliwa ngabantu bakomthwakazi, udliwa ngabantu bemashonaland kumbe ngithabe eZimbabwe. Silibandla eseliphume dandalas lama egcekeni lafundisa abantu ukuthi hayi kusamele siphakame sizivuse ezabelweni zethu, umnotho wethu udliwe yithi thina abanikazi bawo. Sinanzelela ukuthi 60% of ama resources aphethe ilizwe leZimbabwe wonke avela emkhonweni wemathiwele endemidlenzi. Kungakho ke abantu sebeqalisile ukusizwisisa, sebeqalisile ukusukuma beme lathi besilandele, ngoba bebona ukuthi silibandla elingalandanga kuzopolitika, kodwa silibandla elibuye ukuzobakhulula phakathi kwalolu cuku abaphakathi kwalo. Okwedlula iminyaka engu-41 ilizwe leZimbabwe kuthiwa liyazivusa, thina ngapha emkhonweni emandebeleni singabantu abasancindezelekile kakhulu.